Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 18 Ntulikazi 2017 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zakonyongolo eKezi zidlela evalweni kulandela umcimbi wokunanza ilanga lokufa kwayengumsekeli kamongameli umnumzana Joshua Nkomo.
Yabantu laba okuthiwa kunakala izinyaka definitely njengoba ngikhuluma sekunankadakami nabo kodwa kuthule siyokenziyakulalula.
Ababalisi basola imizamo kahulumende eyokuthi basebenze bebhekwe ngezigcingizi kamabonakude.
Kukanti ababalisi labo vele angeke basifundise kuhle ngendlela ukuthi-ke ngabala amabhuku ngabatholi ngendlela eqondileyo nje isimo sokusebenza nje kasiqondanga ngendlela yangokho.
Umkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu ubonakala emhlanganweni kamnumzana Nkosana Moyo ofuna ukukhethwa ukuba ngumongameli welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izakhamizi zakonyongolo eKezi zidlela evalweni kulandela umcimbi wokunanza ilanga lokufa kwayengumsekeli kamongameli umnumzana Joshua Nkomo. Unkomo wafa mhlazi ku-1 ngoNtulikazi ngomnyaka ka-1999 okwenze leli langa linanzwe ngeviki edluleyo konyongolo lapho okudabuka khona umuyi uNkomo. Sixoxile sakhamuzi salumango umnumzana Peter Majoni Ndlovu ukuze sizwe ngokwenzakala kulesi sigaba kulandela umbuthano weviki edluleyo.
Bathi bona kungani kufuna ukuziselela izaphi, so kwakhanya ukuthi wona i-organization yakhona yayifakwe ngu-MK nangokwakhe kusho ukuthi ule mcabango onjalo vele kazange amvele afike lakhona ngale bamuinvite akafikanga. Bonke abantu abaonaphelane lakhe bonke ukuthi endaweni e-St Anna laphana akuzange avele kufike nangu-St Anna kuthiwa kusekuyokade i-angela kuzange uvele kufike anybody wakhona lethi bona kusuke kwahlala phansi ukuthi wakuziselela izaphi but emsebenzini wakhona hayi kwakuthi
yisi ke sezwa kumaviki adluleyo ukuthi kuke kwatholakala amathambo abantu abafayo likele kuzwa yini khona?
Nobe angizange ngikuzwe mina lokhu ukuthi abafayo ukuthi babuthatha abangikwazi.
O kodwa lizwile kukhulunywa kwezinye indawo?
I-information yakhona yapho kulika nje but ukuthi kade ngisiza indawo into yakhona okulethayo asikangitholi nokuyithola.
Kodwa umumo wona unjani, liyalibone yini abantu abalingabaziyo ukuthi bengabe ngabangaphi licabangela ukuthi bengabe bezoletha ukungahlaliseki esigabeni?
Hhayi umumo wona muhle sibili akulalutho. Yabantu laba okuthiwa kunakala izinyaka definitely njengoba ngikhuluma sekunankahlakami nabo kodwa kuthule siyokenziyakulalutho.
Omambangazwe ke bona bakaqalisa ukubuya bekhankasa
so far lakhona kwezimbangazwe kusathule ngaphandle nje kokuthi kona abantu bayenza imihlangano ezindlini nje kodwa-ke akachaki kade ukuthumela phandle.
Kukhanya kungabe bandla liphi abakhanya begcwele esigabeni la
ikakhulu abantu abangani bagcwele lapha especially abezani kutho ukuthi kona kwatholaka i-information ukuthi kona kuyakuya i-truck yomumbu oqondane lezani so-ke besiloko sikhangelele ukuthi kona lowo mumbu okuyayo ngezani kodwa lathi yahamba siyofola noma singasole izani isiza ukuthi kona okuhamba njani but into yabona yabona yayiphumeleli kahle sebengani labo abasebekhulelwa ngabanye abantu sebewakhulela ngokuthi kona akula mumbu okuthiwa kona uzobuye ngezani lathi yahamba siyofola noma sokuthena umumbu akakuyi
Hello ke umnumzana Peter Majoni Ndlovu isakhamuzi sakonyongolo eKezi ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eKezi. Am Amatitsha la isikolo senkulumane High School kobulawayo ayakhonona ngembiko kahulumende yokuthi sebenza bebhekwe kumabona kude. Lokho kulandela elinye njalo enyathelo elithethwe nguhulumende ezikolo osokumele amatitsha la ahlabise izithupha zawo nsuku zonke bengakaqali umsebenzi njengendlela yokuba kwazi ukuthi bafika njalo basuke sikhathi bani. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo amatitshala e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Vusumuzi Mahlangu, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Simuzwile umbiko ophumela namhlanje kumaphephandaba ukuba abezemfundo bafuna ukuba bafake ama-camera azabikhangele ukuthi-ke bayafundisa yini njalo bafundisa njani. Ulahlekileyo ngoba-ke siyakwazi ukuthi-ke ezemfundo zilenhlupho eziningi ezikhangele ukuthi zilungisiswe. Kube kunani ukuthi bathathe imali le abafuna ukuthi bayisebenzise lokhu bancedise ekuthengeni izingwalo zokufunda. Ngoba senazelela ukuthi khathesi njengoba nje kuele ne-curriculum entsha, i-curriculum entsha le ikhangelele ukuthi ibe namabhuku njalo nje amabhuku angikhona kawakho. Kukanti aboba lesihlabo vele angeke basifundise kuhle ngendlela ukuthi-ke kabala amabhuku kabaholi nje eqondileyo nje isimo sokusebenza nje lasiqondanga ngendlela yangkhona.
Kanti vele khona sekutheni nxa kuzafakwa amakhamera bakhona yini kade sebebuya bengasebenzi?
Ayikho lokho nje kumuntu nje otshela into yokuthi enze ngoba-ke kuyindlela ukufaka amakhamera kuyindlela yokuthi umuntu ahlale ofisini abekhangele ukuthi ubani wenzani endaweni yethu ubani wenzani. Kulokuthi-ke asukumele umuntu akhangelisise ukuthi kuhamba njani ayinike lo okumele asebenze impahla ezifaneleyo zokufundisa. Indlela yokuthi-ke kabalantu ezeneleyo zokuthi bafundise njengengwalo amabhuku bafundise lokunye nje lekhono konke nje konke lokho.
Sizwa njalo kuthiwa kwezinye izikolo sebethe bona nxa umbalisi engena kukhona lokho okuthiwa yikuklokha. Likubona njani lina lo?
Ye, kukhona ezinye izikolo ezisebenzisa i-biometric clocking system okungangokuthi-ke umuntu ubefika abanzile ngesithupha ukuze aklokhe. Bekhangelele ukuthi lokhu kwenqabela ukuthi-ke abantu bangaqili njalo bangaxokhelanini ngobungani. Iy'ndlela zokuncindezela izisebenzi ezivele zincindezelwe indlela ezingaqondanga ezisebenza kuzo. Thina sibona nje njengento encindezela izisebenzi ngoba izisebenzi ukuze zisebenze akudingeki ukuthi zithone kulo muntu othwalela ibhulo ngemuva, kodwa-ke ungaze uzinike ilungelo lazo, uzinike lokho ezikukhangela ukuthi zikuthole kunje ngeholo lazo. Zonke nje izinto ezibakhathazayo abantu, abantu basebenza ngokusebenzeba ungenelezele bewuthakazelela kakhulu.
Alo-ke umnumzana Vusumuzi Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo amatitshala e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
I-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-6065, laku 15460 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet bukeli ethi www.voaindebele.com, laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Odinga usekelo lokukhethwa ukuba ngumongameli welizwe umnumzana Nkosana Moyo ubhodabhoda ngelizwe ehlangana lamaxuku atshiyeneyo ubekwabulawayo izolo lapho ahlangane lenhlanganiso ezizimeleyo. Emhlanganweni lo kubonakale umkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu. Sixoxelaye uNdlovu simbuza ukuthi njengomkhokheli webandla eliphikisayo ubedingani emhlanganweni kaMoyo.
Ngihambe ngokuthi nginusiwe nami ngumuntu omele i-ANSA, ngifuna ukuyazizwela ukuthi yena udubo lwakithi lwemathebeleland uluthatha njani. uyalwazi kakwazi ngihambe ngikhaphithini leke sikuthi ngilalele kahle kahle ukuthi ngizwe nabakade bengikhaphile ukuthi siye kuzwa khona kuya ngikutshola.
Ngemva kokulalela akukhulumileyo kuyini okubonileyo ikakhulu ngenjongo yakhe?
Ngingathi engikuzwileyo ngoba kunomahluko phakathi kwento oyakuyizwa umuntu eyikhuluma sithi mhlawumbe ufuna ukukuthabisa le nto umuntu azayenza asithi avotela ngabantu angena esikhundleni. Kodwa mina ngokubona kwami kukhanya kunokuzwisisa avele elakho nokwazi ukuthi abantu bakithi bafuthelene ngenxa yokuphathwa bubi yiZANU-PF. Yikho lezo zinto nxani ukuthi ufisa ukubusa iZimbabwe yonke kodwa sazi ukuthi ingxenye enye iZimbabwe iphethe ngendlela ehlukeneyo kulaleyana ingxenye yeZimbabwe especially iMashonaland. Na ezifaka kukhundla sokuthi yeye ufuna ukuthi yena angangena embusweni alinganise abantu baphathe ngendlela ehlukileyo kulalokho esikubona iZANU-PF. Mina ngibona ngazathi yinto esiqali esinika amasungulelo ohlelo lokudlelana laye ngoba uqalise yakhe iparty thina sile yethu esithi i-answer ku-alliance. Yikho ngibona ngazathi mina angikabatheli abanye ezisebenza nabo i-membership ye-answer ukuthi ngihambile lapha ngakuzwa lokhu.
Lo-ke ngumnumzana Moses Mzila Ndlovu, umkhokheli webandla le-ANSA, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampala fubembula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhla ngixoxa lesakhamuzi seJuchume ePlumtree umnumzana Diva Dube yena ohlala kweleNgilandi. Ngeviki edluleyo babe lomkhosi wokukhumbula lokulondoloza amasiko akibo awesikhalangeni. Ngiyakwamukela kuhlelo Dube.
Ngiyabonga baba uNkomo, ngibonge ukuba khona ehlelweni.
Liwuqhube njani umkhosi?
Ube impumelelo enhle kakhulu, njalo kube lilanga elihle sibili kakhulu okokuthi bekunentokozo, kujatshulwa, sidlala ingungu, sisenza konke imidlalo yonke lena yakithi esikhalangeni. Sihlabela le ngoma zakithi zasesikhalangeni ezifana labothozana zakashenti kubuza kanye. Ezinye eziningi bomaloliwe eziningi kanjalo kuthi bakuhle sibili hayi kukuhle kakhulu umhle kakhulu umthimbalwane.
Kahle kahle lifuqwe yini mnumzana Dube, injongo inhloso ibingeyani?
Okokuqala ngendlela esakuthatha ngakhona sakuthatha ukuthi nxa lingabantu lingazivezi ngolimi lwenu kodwa lithi lisendaweni lizahlala njalo livalwa ngokuthi alikho kuleyo ndawo. So sakubona ukuthi kuqakathekile kakhulu njalo nokuthi ukuhlangana kwethu sisenza into ezifana lazana lezi ukuhlangana kanye ngomnyaka sivuselela njalo sitshengisa abantwana bethu labo abavalelwe kudiaspora ukuthi imvelaphi yethu injani njalo ukuthi bakhona abanye abadala abayetha inganekwane ukuthi sasuka emapungugwe sayahlala kubo Cameroons sayahlala langaphi ngaphi kuze kuzofika isikhathi sakaphempi. Kuyinto sakubona imiqoka njalo iqakathekile kakhulu leyani ukuthi sihlale siyikhumbuzana. Umcimbi lo esiwenzileyo bekungazomcimbi okuthiwa umenyeyo abantu besikhalangeni kuphela kodwa besimemela abanye abantu noma abanye abantu abavela eNdebeleni, labanye abavela eShoneni, labanye abantu abavela kwamanye amazwe kubo India, labanye amazwe ekade bekhona bezobona into esiyenzayo. So ngokwenza njalo ikutshengisela ukuthi singabantu besikhalangeni abazithanda ngolimi lwabo, singabantu besikhalangeni abaziqhenya ngamasiko abo, singabantu besikhalangeni esindlondlobalileyo kakhulu kuloko esiyikho khona.
Nxa sikhangela amasiko akini Dube, lingathi lisawalandela yini, lisawahlonipha njengoba selihlala emazweni nje?
Amasiko ethu kuba luhlupho baba uNkomo nxa kukuthi sikhangela kule intsha kakhulu le yaba intsha le ezalele kakhulu esithiweni kodwa nxa ngakhangela kakhulu laba abasuka from kuba 30 years kusiya phezulu amasiko basawalandela sibili kakhulu iningi labo. Abantu abadala-ke nxa sengikhuluma kabobaba abafana labo Reverend Havana ongubaba okwathatha izinga elikhulu kakhulu kubo NASFI laphanda ngabantu abasiqhuquzelayo kakhulu ukuthi asikhubeke sisenza njalo simintena isiko njalo bangabantu abahlala ngesikhala ngokuthiwa makomka makomka kutsho abantu abasifundisa noma abazama ukuthi basiqondise lapho esiyabe silahleka khona
kuyiphethe Dube ungathanda ukubatshiyela wapha amazwi abakini abasemazweni atshiyeneyo ngitsho lasekhaya
nxa ungumuntu esikhala ngeni zigqade ngalokho oyikho khona iba le confidence ukuthi ukhulume ulimi lwakho njengokuba lunjalo lungolwesikhala ngeni njalo ngimeme ukuthi abanye abasemazweni bo-America bo-Australia abenze ngokufanayo njengoba ngikhuluma nje ukhona umcingi njalo ozabe khona e-South Africa bazabe besenza okufananayo labo besenza ukuthi bahlanganise abantu sikhumbuzane njalo ngesiko lakithi mina nje akuqhubeke ukusenza njalo kodwa akungapheleli khona lapho intsha eyenelisa ukuthi ibhale nezingwalo ababhale amanoveli ngoba impilo engela documentation impilo ezagcina ekugcineni ijabalala iphelela nje egcekeni kungasazi ukuthi kwake kwake labantu abake baphile emhlabeni abanjalo kodwa nxa singazigqaja siqhubekele phambili ngokuthi sithathe indima le esetshelwa ngabobabomkhulu bethu labobaba bethu siqhubeke layo injalo ulimi lwethu alusoze lufe
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mnumzana Dube siyabonga
ndobona kwazo kwazo tate batuka nduna ndoti mwalingape mara bakalanga amugale makabhatana bakalanga muzvidhene lwezigwenye ndoboka dini mkololo wajapi pangotela lesina makwati inkwawo sina shishe elikwene kumabhongani ndoboka
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxale sakhamuzi sejuchume umnumzana Difa Dube asibeni sonke kuhlelo lunye neviki ezayo olivalelisayo nguntungamile Nkomo
Gukama
Namle
Namle Namle lam shwe shwe
Namle la nampawa fowe mbuna
Siyabonga Ntungamili. Kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa lo mnumzana Alexander Mathe, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Namibia.
Ya, okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo, siyabonga mnumzana Kande.
Ungasitshela ukuthi njengezizalwane zeZimbabwe ezihlala eNamibia khona ngapho liphile njani libambene yini?
Iqiniso la ngkhona ukuthi sibambene. Uyazi Chris Gande ukuza eDiaspora akusintando yabantu ukubana bechiye umzini wabo. Uyabona kungaze kube ngama professionals kungaze kube ngabantu abahlala lapha illegally singahlangana siyabingelelana siyazonana sikhuluma indimi ezijene zeZimbabwe sishona lesindebele sikhulumisana abanye balezimuli zabo ezisele endlini baya ekhaya eZimbabwe bayazama ukubana balungisise izimpilo bathumele izimali ukubana izimuli ziyenze ngani ziphila ziphila kahle so uma sihlangana lendubo kumbeni ngithi udubo olulodwa kusenza sicine sesibambana kodwa ukubambana lokhu kuyabe kungekho official yabona into engitsho ukubana ukubambana lokhu sokufuna ukuthi sibambane silezwi linye ngoba abanenge abalapha eNamibia bakhona bazihlalela abanye bezwa besithi mina ngikuvota abanye uzwe besithi akulanto enhle zaphuma eZimbabwe abanye ubezwa besithi sihlezi lapha kodwa imisebenzi le siyenzayo siyayenza sidevelopa abanye abantu nje abakhona ngapha uyabona into ezinjalo uma kusenza but besiyafuna ukuthi sibuyele ekhaya kodwa kathesi basiyalela ukuvota into ezinjalo
manje nxa sikhangele yona impilo eliyiphila khona ngapho eNamibia ungathini nxa uqathanisa le ekhaya ingconywana na
ingconywana sokuya ingconywana kwelinye icele it's not good at all ungathi ingconywana uma ukhangela ngokuyimadlana oyabe ukuthola ngikhangela ama professionals ngikhangela even abantu abathengisa ezitaradini laba uyabona impilo yangkhona ngeyokudubekela kuyafana ukuthi igande uyabona uhleli uthola imali yakho kodwa umkakho kakho abantwana bakho uyabona impilo enjalo. So ubungqonana bangkhona bungaphi?
Bakhona yini asebethethe khona ngapho kumbe abayendele khona ngapho?
Bakhona. Ngingathi kubana abanye bayendile, uyabona into engeke ngakutshela ngayo ukubana ama izimoli. Mina ngikholwa ukubana umama lo baba labantwana kumele behlale bebonke, uyabona. So uma bengekho bonke, kulama risk akhona ukubana omunye egcine sethatha engaphandle kwelizwe lakhe, engaphandle kwekhaya lethu leZimbabwe. Lokhu kutsho ukuthi kuyabe kungumasihlalisane. Abanye engibezwayo athola ukuthi ngumuntu wayethethe kodwa akasahlali lo mfazi, sewayalana lo mfazi. Ngokubana, yabona, amakhiwa sometimes but nearer is dearer. So kutsho ukubana imoli lezi sokumele zikhulumisane ukubana ukuze zingabi separate for some time. Kumele zona zihlale kanjani, zibe le program yazo njengezimuli ukubana how do we stay as a family unit.
Hayi, kuzwakala isikhathi iso singasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Into engifuna ukuyitshela abalaleli ukuthi ama political parties akhona kuhlelo lwe 2018 election asiwanakekeleni, siwakhangelisise. Ngoba ungaze ukhangele iMDC ilawo amaphutha ewayenzayo singayi ku-election siphonga ukuthi yi-MDC leyi esizayivota. Njengobana omunye wakho watsho ngomunye umnyaka sivote sithi ungaze ufake ibhiza ulibhale ukubana MDC abantu bayalivotela. Let's move, asiphumeni from umqondo onjalo, umqondo ongayakhiyo, umqondo ofileyo, umqondo owenza ukubana ama-politicians abambelele abantu. Njalo i-diaspora thina sitsho ukubana lizasi-incorporate yini, lizasifaka yini kuhlelo lwenu, ngoba lingadingi ama-votes ethu kuphela as in numbers.
Hayi, sibongile kakhulu mnumzane.
Hayi, siyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Alexander Mathe oyinhlanganiso ye Namibia Diaspora Movement ebesixoxela uhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwezithathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa nonkosazana Duduzile Sibanda, isikhulumeli seqembu leMbube uNobuntu. Siyakwamukela kuhle.
Okay, siyabonga.
Asengamhlophe nke, iqembu lakho lisanda ukuthola isicoco kuBulawayo Arts Awards. Lizwa njani ngalokho?
Siyabonga kakhulu. Thina kithi i-achievement enkulu kakhulu. Ithuba lethu lokuqala, it's our first time. Sijabulile kakhulu. It has been nominated before kuziwa award ye-UK. We were nominated alongside Amara nabanye.
Ngilalela misoka ngithanda mina ngedwa iziyophuthumala ngeke angishiye ngedwa.
Lisuka lapha liyangaphi ngomculo wenu?
Hamba on tours, into a lot of countries. Sisahamba Europe, Canada, Belgium. Ngo-October, we're going to America.
Liyabe lingaphi kwe-America njalo nini?
Sobe sise-New York, Florida. Nxa ungabe umuntu ofuna ukubona ukuthi sobe singaphi, you can go to our website. It's www.nobuntu.org/music. Amadeyithethu wonke asekhona izindawo lapho esale siphefoma khona e-America.
Kahle kahle kungani lakhetha ukuba liqembu leMbube elikhangelelwa kakhulu ukuthi ngumculo wabesilisa?
Okokuqala, siqalisa ukuyenza sasiyikhethela ukuthi yinto engakazenzi ngakomama. Been 6 years siyenza and siyaphumelela. Okwesibili, iphethe usiko, siveza izitori zonke okwenzakala ngkhaya ukuthi siphila njani. Music yethu ayisiyo yabanye abantu. Umuntu owenze imbube ngumuntu ohloniphayo, umuntu ozithobileyo.
Kungumkhuba wembube ukuthi abantu bayagqoka impahla ezifanayo njalo bagida bephakamisa inyawo. Lani likwenza njalo njengaboba?
Hayi, thina njengabomama sisayizele ukuthi hayi thina sengesingabomama sizakwenza ngendlela yethu. Thina phela siyathanda ukuchena, ibona kabi umama uyathanda ukuthi ichene everyday tshintshe laphana. So ngelinye ilanga nizithile i-uniform, sometimes singabi i-uniform kodwa kube yindlela nje ukuthi kukhanye ukuthi laba ngabantu bani. Because it's not more mama, so can be so good to be more than a woman. Just because you but hearing this kind of channel when they were exactly, you must star in easy to you, or to you, to star in dami. It's a kind of star wanted.
Liwenza njani lokhulunywa ngabomama ukuthi abantwana imizi yenu konke likuchiye lisiyahlabela ikakhulu ngesikhathi santambama lapho abantu abaqoqana khona njalo nxa lisiye emazweni?
Okwenza kube lula yikuphilisana kuhle lefamily yakho kanye lo muntu oyabe ebuthele, like our families, omama bethu or abayibogogo abantwana, osisi bethu omamdala nje yibo abasincedisayo nxa singekho. Babambisana labobaba ngapha ukuthi abantwana bakhangele njani imizi salikhangela thina singekho siyesebenza.
Ungabachiyela liphi abalaleli labasekeli benu?
Thina njengonobuntu Dudisile Sanda, uJoyline Sanda, uHeather Dube, uZanele Manenga lethande kamoya. Thanda ukuthi sikhuthaze anyone ongabe esenza i-art especially omama ukuthi ungachiyi into oyithandayo. It's still possible ukuthi ukwenze uyenze into oyithandayo, yenze i-art yakho uphinde uphile kuhle futhi. Siyabonga.
Yebo-ke nguDuduzile Sibanda lo oweqembu lenobuntu. Sigqiba ingxoxo yethu le ngomculo wabo odla ubhedu kulezi insuku othi Inganekwane ophuma kudlalade labo elithi Ekhaya. Sidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo.
Izidalwa zonke zonke laba umdali wabenza umninzi kwalona wokuthinyubani oletha ubuhlemnabeni zazinyoni zathi zona zokuqala ake sizonobeni ukuthi zona zithini.
Iqembu lenobuntu lengoma yabo emnandi ethiwa Golobeja isigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Izakhamizi zakonyongolo eKezi zidlela evalweni kulandela umcimbi wokunanza ilanga lokufa kwayengumsekeli kamongameli uMnumzana Joshua Nkomo. Ababalisi basola imizamo kahulumende eyokuthi basebenze bebhekwe izigcingi zikamabonakude. Imkhokheli webandla le-ANSA uMnumzana Moses Mzilandlovu ubonakala emhlanganweni kaMnumzana Nkosana Moyo ofuna ukukhethwa kuba ngumongameli. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.